UJohane wokuqala isahluko sesine. Bathandekayo, lingakhola omoya bonke, kodwa bahloleni omoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini, ngoba banengi abaprofeti bamanga abaphumele emhlabeni. Liza kumazi umoya kaNkulunkulu ngalokhu ukuthi umoya wonke ovumayo ukuthi uJesu Kristu weza waba umuntu ungokaNkulunkulu. Lalowo moya ongavumiyo ngokunjalo uJesu kasuye okaNkulunkulu. Lowo ungowomphi kuKristu eselizwile ngaye ukuthi uyeza, lakhathesi usefikile emhlabeni. Ubantwana, lina lingaba kaNkulunkulu, futhi selibahlule bona, ngoba lowo okini mkhulu kulalowo osemhlabeni. Bona bangaba semhlabeni, lalokho abakukhulumayo ngokwasemhlabeni. Lomhlaba uyabezwa, kodwa thina singaba kaNkulunkulu. Omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongesuye kaNkulunkulu kasizwa. Ngalokhu siyamazi umoya weqiniso lomoya wokuduha. Bathandekayo, asithandane, ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Othandayo uzelwe nguNkulunkulu, futhi uyamazi uNkulunkulu. Ongathandiyo kamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu wathumela emhlabeni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba sisile ngayo. Uthando lukulokhu kungesikho ukuba thina samthanda uNkulunkulu, kodwa ukuba wasithanda yena, wathumela indodana yakhe ukuba ibe yinhlawulo yezono zethu. Bathandekayo, uba uNkulunkulu wasithanda ngokunjalo, lathi sifanele ukuthandana. uNkulunkulu kazange abone muntu. Uba sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi, lothando lwakhe luphelele kithi. Siyazi ngalokhu ukuthi sihlala kuye, laye uhlala kithi, ngoba usinikile okukamoya wakhe. Sibonile, siyafakaza ukuthi uBaba uyithumele indodana yakhe ibe ngumsilisi womhlaba. Lowo ovumayo ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye, laye uhlala kuNkulunkulu. Ngakho ke siyalwazi, sikholwe kulolu thando uNkulunkulu alalo kithi. uNkulunkulu uluthando, lohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu, loNkulunkulu uhlala kuye. Uthando luphelelisiwe kithi ukuze sibe lesibindi mhla wosuku lokuthonisiswa, ngoba njengalokhu enjalo yena, sinjalo lathi kulumhlaba. Kakukho ukwesaba othandweni, kodwa uthando olupheleleyo luyaxotsha ukwesaba, ngoba ukwesaba kulobuhlungu. Lowesabayo kaphelelanga othandweni. Thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Uba umuntu esitsho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu, kodwa ezonda umzalwane wakhe, ungumqambi wamanga. Ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo, angemthande uNkulunkulu angazanga ambone. Silawo lumlayo ovela kuNkulunkulu wokuthi othanda uNkulunkulu kamthande lomzalwane wakhe.